basuke baba out of touch labantu. So abantu kubona sebeba panicha kanje. Kulezinye nje izinto ezikhathazileyo kuma provinces anjengabo KZN, Gauteng, abompumalanga, indlela abaphathe ngayo umnumzana uJacob Zuma. Asikhumbuleni ukuthi uJacob Zuma yi-product yabantu, product yosapho nje in general. So abantu Zuma batshengise ukuthi bayamthanda. Ukubotshwa kukaZuma ngibone ngani ku contribute kakhulu kakhulu ekuluzeni kwe-ANC. Kodwa ke ANC ayisiyo yodwa iloser. Kunamanye amaphathi angama losers, amaphathi anjengabo Action SA ebesikhangelela ukuthi azaphefoma kakuhle kulolu khetho, kodwa basemuva le sebeze bedlulwa yiphathi enjenge-Patriotic Alliance. I-Patriotic Alliance ngokubona kwami isuke yathatha indawo ye eka Patricia Dililo owe good, but major factor affecte EFF ukuthi kusuke kwaba le MK. Abantu abakade bengabe EFF basuke baya ku MK, okwenze ukuthi umnumzana male imali iqembu lakhe le EFF bayehle kuma vote.
Ngokubona kwakho nxa kunje uyabona le ANC dosenzima kakhulu kakhulu la. So ke ukubumba uhulumende akusuze kuhlupheni. ANC yokumenti ikhulumisana labo bani?
Amaphatha amaningi abevele eyithayime le khona PNC ukuthi bazayibamba. Asikhangela iKZN ukuthi KZN ba like ukuthi bazaluza bangatholi lutho iMK za forma uhulumende. Kuzothi ke eMpumalanga iANC kule possibility yokuthi ingatholi more than 50%, okuzayiforsa ukubana iyekhulumisana le MK kumbe ikhulumisane le EFF ukuze baforme uhulumende. LaseGauteng kungaba njalo, kule possibility yokubana kube njalo. Ama province yabo Free State labo Eastern Cape hayi I think izazibusela yodwa. Even la ku national kule nkinga enkulu ukuthi iANC ayisoze ifikise i-50+ ukuze baforme uhulumende or ba elect u president, okuzabaforsa ukubana baye khulumisana nama political parties athile. Siyazi ukubana iphathe njenge-DA iyamthanda uRamaphosa, ifuna ukubana qhubeke busa. Yi-option ele-ANC ukuthi babuyele ku-1994 lapho kwakule coalition khona kaMandela le-National Party. Asikhumbuzaneni ukuthi i-DA yi-product ye-National Party. So asazi ukuthi bazenelisa yini ukuthi bayemisana le-DA, ngoba ama-policies wabo ahlukene yimpumalanga lentshonalanga. Kuzothi-ke amaphatha njengabo EFF labo MK kule possibility yokubana bangaba le coalition, kodwa ke lamaphathi angaba lama demands athile. For instance, sikhangele iMK. iMK umnumzana Jacob Zuma kufanele aye ku hearing ANC njengoba eseselilunga le ANC. Kune possibility yokubana anga yabhageyina esebenzisa ivoti lakhe kwenzela ukuba namxotshi ku-ANC kube le settlement thize. Kuzothi umnumzana Malema lama numbers wakhe angabe malutshwane, kodwa siyazi ukuthi bangaba lama demands athile ukuze bahlanganelane le ANC. For instance, i-demand abayikhulumayo kusala kudala ukubana hayi thina nxa singaku-coalition kule nto one esiyifunayo ukubana lisinike i-ministry ye-finance inikezwe u-deputy president we-EFF uFloyd Zivamo. Kodwa kule inye i-demand engibone ngani amaphathi angayireyiza except for i-DA ukuthi bathi kwi-ANC, ANC siyalinikeza konke lingabe likufuna ukuze liphathe, kodwa umnumzana Ramaphosa lephalaphala kasibafuni ukuthi babe uhulumeni, okungadala i-friction ethile ku-ANC.